Omunye wabaqondisi beBotswana Regulatory Authority, uNkosazana Nosang Mhutsiwa, utshele umhlangano oqhutshelwe edolobheni leFrancistown ukuthi ukukhitshwa kwamafutha ezimota ngudlu lokhu lokuntshontshwa kwawo ngabantu abavela phandle kwelizwe yinto embi kakhulu okumele yenqatshelwe. Abenza lokhu bathenga amafutha layo eBotswana ngentengo ephansi besiyathengisa eZimbabwe ngentengo ethe xaxa. Ngokunjalo uNkosikazi Mhutsiwa uthi lokhu kufana nje lokuntshontshela uZulu welizwe lakhe.
This is a challenge to us as a country because the petrol that is sold in the country is
amafutha ezimoto athengiswa ngentengo ephansi eBotswana ngenxa yomthelo obhadalwa izizalwane zeBotswana. Ngakho nxa sebephuma lawo nkudlu kufana lokuntshontshela abeBotswana.
Umkhuziwa wengeze wathi amasosha lamapholisa aseBotswana azacelwa ukuthi ancedise ekulwisaneni lalolu hlupho. Umanjinela ugatsha olubona ngezamafutha ezimoto eBotswana, umnumzana Eric Rehoeng uthi bayisabela impilo zalabo abathengisa amafutha ezimoto ngudlu. Uthi kwesinye isikhathi labo abantshontsha amafutha abayingozi yikho bedinga usizo lwamapholisa kanye lamasosha.
We realize that there was a lot of fuel smuggling outside the country. Department intervened by trying to address the area.
Sesinanzelele ukuthi kulamafutha ezimoto akhitshwayo phandle kwelizwe, ngakho sizadinga uncedo kwezinye iingatsha ezifana lamapholisa kanye lamasosha. Amafutha amaningi aphuma esiya eZimbabwe lapho kulokuntshontsha, sidinga uncedo lwamapholisa lamasosha ngoba kwesinye isikhathi abantu laba bangaba yingozi.
Usibalukhulu wamapholisa ngenhla kweleBotswana okuqala indawo eziningi ezincelayo leZimbabwe, umnumzana Godfrey Drogelang uthi kulamacala amaningi abalawo phezu kokuntshontshwa kwamafutha esiya eZimbabwe.
So the fuel is smuggled into our neighboring Zimbabwe and signs are there. The fuel is going across Zimbabwe. We have cases.
Amafutha amaningi angena eZimbabwe. Sesiqale umkhankaso wokunqabela lokhu, njalo sidinga ukuba sibe lomthetho oqinileyo sitshengise ukuthi asidlali phezu kodaba lokuntshontshwa kwamafutha.
Omunye oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi noma abantu sebehluphe kanganani akumelanga befake impilo zabo enkozini wokungena iganga bethwele amafutha ezimota wona angalumatha umlilo noma isiphi isikhathi.
Kuyadanisa, I mean kwamanye amazwe over Nigeria we've heard about abantu beqamula ama-pipes e-oil besithi batshontshe i-oil begcine sebetshise yiyo futhi. I mean siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto it's so bad but really andizisi ukuthi abantu bengahamba to this extent yokuthi begcine sebethathe i-fuel besimagila with all ama-risks akhona involved. Kuyadanisa, kutshengisa ukuthi isimo se-economy eZimbabwe sibili sesendaweni yanokhona you cannot even come back from there.
Amafutha la athengiswa esitaladeni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo njalo abikwa elenzuzo. EZimbabwe ilitha elilodwa lephethulo libiza imali ephezu kwedola elilodwa leMelika phose lengxenye, kodwa kweleBotswana ngamasenti angamashumi ayisikhombisa kuphela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eSabron kweleBotswana.